zakala ngemavuku imavuku sananzelela ukuthi umuntu esilungikholeyo kwakufayiniseke so sasilungiselela ukuthi nga uyabuyela aphile nga sasikunanzelela masinyane kungakeziproclamation sasizabhala incwadi yepharlamente ukuthi hhayi kabuyele lanxa sike sazama nje ukuthi abuyele kodwa abezethu bathi hhayi nga umuntu eyasezele sokuproclaimiwe isreplace kodwa sokunidanisa nxa laba abanye babavunile laba labamaerariye kuthe lekhishiba sipile izethi ngapha ibayamukele kuthi ngapha ama-councillors sengizamile sibili ukwabeka amaphepha sengizelile nomination court amaphepha ngiwathwele kuseva omunye ade ngihamba laye ubaba ugumede ucouncillor wethu ugumede ngilandelana naye ngathi-ke sengicina beyamukela amaphepha kagumede wahle wa-announca ukuthi it's now 4 o'clock the court is closed and is adjourned kusuka lapho akabazange babafuna ukuyamukela amaphepha ethu
kuyinobe kusilela kungani bengazilungiselelanga kusese lesikhathi
bekusilela omunye ubekhohlwe i-ID yakhe omunye i-death certificate yakhe ikhanya ingadabukile so basebefuna ukuthi bafuna into ekhanyayo anti uyakwazi ngayo i-death certificate kuthiwa issued without any alteration so begijima-ke behlanganisa lokhu hhayi bafike-ke ngesikhathi ngo-4 ngakashaya so bangiphakela amaphepha bengiwabeka-ke kwathi kuthiwa hhayi it's now 4 o'clock
kodwa liyavuma ukuthi kuthangelene kumbe kukhona okunye likusola
hhayi kusola ngiyasola njengoba kade sengikhona kwafana kunomation port and bengagcwalanga kungaminenanga bekungaba njani ukuthi kumbe kuvala umnyango ukuthi bonke abakhona pho e-nomination court kabasevwe khonokho evele sikujwayele bekhangela ukuthi bengiphambili kwafana sengiqhuba amaphela muntu wade yacomplaina ukuthi ngiphuzile ngicabangela ngombono wami ngoba akungiphathi kuhle ukuthi kati bekuzaba njani ukuthi nxa lawo ma-certificate lezithupha bathe babauyalazi kumbe izolo kwangikhona ngoba sasinomezela ukuthi wonke umuntu kaletha amaphela yikucabanga kwami ukuthi phela into zepolitiki ziyahlupha umuntu uyakwanisa ukuthi anikwe imali umbone sehamba unyawo lonwabo sikujwayele lokho kodwa hhayi asonto esihluphayo
ye kodwa bona bayakuphika lokho
hhayi bayakuphika sibili bathi bezimisele ngoba ukuba khona babuyile ngabantu abavele beqontestile labantu ababevaleke phandle anti uyananzelela ukuthi abantu eswakekileyo akunamuntu omusha khonokhane sakushiwo ukuthi sikholetini sekhe
kulobaba umangena udubet mangena esebenza laye laye ungenile uyi-independent lo siyamsekela sisebenze laye kusukisele MDC iqalisa kuze kube namuhla so laye ngintwana sathi ukuthi amakhandideti kazange asihluphe abekuya nga-2, 2, 3 yikho umangena ubengazange afile ngoba zisimtholile omunye so udubet mangena ungene under independent sizamncedisa ayithathe liyani ndawo.